Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abanye abantu eGwegwe bathi kuyabasinda ukuhlala ezindlini. Ngesikhathi sohlelo lo COVID-19 lockdown,
abantu bakhathezi vele baphila ngokuthengisela. We are moving from one point to another kuthengisa.
UPeter Nsukuzonke Ndlovu, umdlali wenguqu olodumo, ubikwa ukuba usekhethwe ukuba akhokhele ibandla lezombusazwe. Abakumanyana wePolitical Actors Dialogue bathi kumele kube labadabuka kwamanye amazwe abazohlolisisa ukhetho oluza kwenziwa eZimbabwe ngomnyaka ka-2023.
Ukuhlola kusekuthini kuyancediswana ukuthi idemokrasi ikhule umhlaba wonke ukwenzela ukuthi abantu babe lelizwi.
Ziyakhala izakhamizi emaphandleni ngokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu.
I-transport akayitholakali, sihamba nzima masiseplam.
Namhla kugqitshwa imidlalo yebasketball Africa League kwele Rwanda. Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sekuleviki abantu abahlala eGwegwe bavalelwa ezindlini uhlelo lwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komgaga omemetheka ngamandla owegciwane le-COVID-19 ozenza kubulala umuntu edolobheni leli. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abanenge kwekwe bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lolu kulandela ukubhubha komuntu obelomkhakha wegciwane le-COVID-19 obulala abantu abanenge kwele India. Umnumzana Alex Thomas Womela uthi abantu kabenelisi ukuhlala ezindlini ngenxa yokuthi bayazisebenzela emikambo lezinye indawo.
I-lockdown yethu is late. Yafa ngo president but abantu bayahamba. Ya abantu bayathengisa nje. Bangena etown bayangena ema location bayathengisa. So ukuthi abantu lapho ukuthi ukutshontshela kuphela isikhathi.
Umnumzana Wilbert Ndiweni laye ohlala enkabazwe ulombono ofanayo.
Abantu bakhathezi vele baphila ngokuthengisela. We are moving from one point to another kuthengisa. Ukuthi sibavalele endaweni eyi-1 kungela something esingabanikeza yona. Since kungela usizo olunjalo, it's very difficult ukuthi abantu babe endaweni eyodwa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Jabulisa Chuma, esinye isakhamuzi seKwekwe.
Okwenza abantu bagcine sebengena esitaladini bedinga ukuthi bathengise lokho lalokhuyana. Okwenza ukuthi bathole imali zokudla. Bathole imali yokugcina impi imuli zabo. Yikho kusuka bese kuphambanisa njalo indaba le ekhulunywayo ukuthi abantu kumele singahlangani singathintani kakhulu. Engathi kuthiwa i-social distancing. Iyahlupha ngoba abantu ukuthi bahlale ezindlini akubana kudla.
UChuma ufisa ukuthi uhulumende angenele ukwenzela unceda ababhekane lenhlupho ezijiyeneyo edolobheni leli.
Ngoba ungakhangela kwesinye isikhathi ntambama uzabona abantu sebegcwele ezitaladini bezama ukuthi bathengise. Ngendlela singabasola but uphinde njalo ukwazi ukuthi indlala udoko lwesisu lunzima kakhulu. Ngokunjalo ngikhangele ukuthi ngabe kuyenza bakuthi uhulumende ancede abantu bathole ukudla.
UChuma uthi umkhakha wegciwane le-COVID-19 wenze abantu abaningi ukuthi bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Ngithe ngifuna ukuhlatshwa mhla ka-20 ngaya eklinikhi ethiwa iZibagwe eklinikhi. Ngathola besithi kabala ngasuka lapho ngaya kwenye ikliniki njalo eKwekwe khonapho duze kwe-City Council ethiwa yona i-Old Davis. Ngathola njalo la kubetha akula. Ngabuza njalo ukuthi uma ngingaya esibhedlela ngingayithola yini, bathi isibhedlela kakula, e-General Hospital lakho kakula. Ngazofonela kwenye ikliniki embizo, yikho engezwa ukuthi ingazoyithola khona, ngahamba ngahlatshwa khona ngale. I-vaccine leyi ayitholakali, especially yokuqala, ngoba sekulabantu abaningi abafuna ukuhlatshwa kulandela umkhosi lo obekhona ukuthi i-Indian variant ikhanyani isikhona eKwekwe.
Iziphathamandla zekhansili yeKwekwe zalile ukukhuluma ngodaba lolu, kasenelisanga lokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngoba bezingaphenduli omakhalekhukhwini babo. Uhulumende uthi bayakulandela konke okwenzakala eKwekwe. Kusenjalo sekusilela amajekiseni okuhlaba abantu elizweni lonke jikelele ukwenzela ukuba bazivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Okwamanje uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 666,786 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe kuthi abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 335,679 sebehlatshwe okwesibili. Uhulumende ufisa ukuba kuhlatshwe abayizigidi ezilithumi 10 million. I-COVID-19 seyabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1594 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
UPeter Nsukuzonke Ndlovu, umdlali wenguqu olodumo, kubikwa ukuba usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezombusazwe elisanda kubunjwa elibizwa ngokuthi All People's Party. Umnumzana Sebastian Muvumbi okubandla leli utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi uNdlovu ukhethwe nguZulu ukuba angene esikhundleni somkhokheli webandla leli. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu loNdlovu obengakaphenduli imibuzo esimthumele yona ngesikhathi sisiya emoyeni. Abamele amabandla atshiyeneyo abakumanyana we-Political Actors Dialogue kumbe iPoland baxoxisana enyanga ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 eZimbabwe. Kulaba kubandla leZANU-PF abathi kabasizi bavumele amazwe wonke ukuba ahlolisise indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho lolu. Emhlanganweni okuhlaziywa umthetho obunjwayo obizwa ngokuthi i-Electoral Amendment Bill iyaphanyekwa ePhalamende zinhlanganiso ezimbalwa ezinjengeZimbabwe Electoral Support Network, amabandla phose wonke avumelene ukuthi kumele abadabuka kwamanye amazwe bavunyelwe ukuhlolisisa ukhetho lolu. Kodwa kukhanya ngani eleZANU-PF lifuna ukuba kukhethwe amanye amazwe adlelana kuphela leleZimbabwe ukuthi azehlolisisa ukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Umnumzana Witness Dube okubandla le-MTCT uthi kumele kuvunyelwe abadabuka kwamanye amazwe ukuba bahlolisise ukhetho lolu.
Ukuhlola kusekuthini? Kuyancediswana ukuthi demokrasi ikhule umhlaba wonke ukwenzela ukuthi abantu babe lelizwi ekhethweni. Lokho ke kuyabe kuyinto esichayisa ngovalo ukuthi kathi bandla libusayo nxa selisesaba ukuthi amanye amazwe athumele inhloli kukhetho lweZimbabwe, liyabe lihloseni, liyabe lifihlani, liyabe lithukuze ndukubani emqubeni.
Lokhu kusekelwa ngusenator Galipani Pukeni.
Laba babizwa kukhanga ama foreign observers kuma elections ngesikhathi sokhetho babalulekile kakhulu ngoba banikeza isisindo esokuthi lolu khetho beluwathi babiza ngesilungu free and fair, ngoba bona phela abalakho abakudingayo kuleli lizwe ukuthi kuthiwa bengakhuluma ukuthi hayi belingekho free and fair and then bazophanishwa ngale ndlela ongaleyana indlela. So babaluleke kakhulu and ngiyafisa njengoba sabona ngo-2018 ukuthi nango-2023 babe khona.
Umnumzana Kwanele Hlabangani, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe osemhlanganweni leyo uthi ibandla leZANU-PF liyakusekela ukuthi kube labantu abakwamanye amazwe abazahlolisisa ukhetho elizweni.
Ngithanda ukuthi nguqondise engizwa kuthiwa sokukhulunywa ngakho yokuthi kuthiwe iZANU iyala ama-election observers. Akusikho kuliqiniso lokhu. Besiku-workshop esixoxisane ngakho yokuthi ama-observer wonke emazweni wonke kumele avunyelwe ukuthi abuye azokhangela ukhetho lwethu. Kodwa indlela abachekwa ngayo nxa besiza lapha engathi mina i-accreditation kule nhlanganiso ekuzek egoqela abe-security abezek, kwenzela ukuthi sibekwazi ukuthi umuntu ozalapha uzosebenza sibili umsebenzi wokuba i-election observer kumbe yabe lando okunye, ngoba siyakwazi ukuthi kulezi nsuku kulabanye ababuya bembethe ingubo zemvu umuntu eyisilwane. Kodwa esikutshoyo ukuthi kuvunyelwe sibili, akulanto enjalo ukuthi iZANU yalile.
Umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi akumelanga kubizwe abantu abaphikisana lokwenziwa nguhulumende.
Njenge-SADC sibambene, thina njenge-AU sibambene, njalo siyacebisana lapho okungabe kuwonakale khona. Kutsho ukuthi ngezinye indlela, yebo phela siyavumela lamanye amazwe la kodwa hathi izitha zethu zibuya zizoba zinhlole ekhethweni lethu njalo abangasinxusiyo lati asibanxusi asibanxobasinxusayo lati siyabanxusa ekhethweni lethu olukhululekileyo oluza kubala khona ngo-2023 yebo phela amabandla la ungakusingakhohlwa ukuthi amabandla ezombusazwe la amanye alawulwa ngaphandle akusiyomfihlo leyo balawulwa ngaphandle njalo bayabetshela ukuthi khathe simanini lithi khulumani lokhu yikuzathola abantu bekhalela ama-foreign observers
elizimbabwe lijayele ukuzikhethela abantu abadabuka kwamanye amazwe abahlolisisa ukuqhutshwa kokhetho uhlolo lwethu esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Habakuk Trust lwemaphandleni namhla sixoxa ngokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu esigabeni sewuwana ebulilima ward 8 ukhansela Elliot Dube uthi bathole nzima abantu ewuwana
siluhlupho sibililo lwe-transport ezinye izinto ezikhona ukugugudeka kumgwaqo imigwaqo igugudekile okungangokuthi labo mhlawumbe abe-transport babe bekhangelele ukuthi into zakhona zizabahlupha ngenxa yemigwaqo lathi siyafaka imigwaqo tule ndlela zokuthi lapha abe-ema bezamele ukuthi siyagvala imigwaqo sibayeke sincedise sihamba sivalise amagalisi sivala ukwenzela ukuthi mhlawumbe sincedakale ukuthi imigwaqo lungu ilo hlupho kakhulu abangithwini especially nxa sikhangela abantu abaningi lapha ezigabeni kabala ma-finances kabaholi kabalani mabezithwele especially kuba nzima ukuthi elali estopini ngithola ukuthi ilanga lakhe mhlawumbe sebizwe esibhedlele ukuthi kabuye esibhedlele kutholakala njangalelo langa kakhulabhasi sizayigcisa kanti ngalo fanele aye athendwa
udube ugcizelela esithi
ibhasi akusilabhasi sinayo sithatha imota zenezama-individuals yizo izilayo yizo esiyisebenzisayo lazo ezingahambi everyday eziyi-week nje uyisiqile monday to friday but izahamba yona incengomvulo la friday incengona ifuneka ngolwesithathu sokusuka lokunzima
unkosikazi sibonakalise nkomo uthi ukuswelakala kwezimota zokuthwala uzulu kwenza kube nzima ukuba bathole ababalisi
ababalisi kabahlali ngenxa yendaba ye-transport especially laba ababalisi abancane kabakubekezelele ukuhamba o-10 kilometers to 12 kilometers belandi transport njalo kuyenzeka ukuthi nxa efanele ukuthi khona evuke esiya obulawayo noma eseplumbe uthole ukuthi akula transport semele ehambe inkalankathi yamango noma nxa esevelela le nxa esethe wahamba ekubuyeni kwakhe uthole ukuthi uyehlela khatshana ulo mthwalo uthwalayo sebebuye kwesikhathanyana bevalelisa behamba bethiya umsebenzi laphana esikolo sakhithi esendudwa so ngalokho abantwabethu kabayazi lutho ngale ndudwa ngenxa yakhona lokuthi amatitsha ayakuya atintshatintsha ngenxa yohlupho lololo olwe-transport so kakhulu i-transport siyayidinga kakhulu ewadini yethu
lokhu kusekelwa ngunkosikazi Eleni Ndlovu
ngokuhlala ngisevillejini yentambana sihlutshwa yitransport lapha ewuwana itransport akayitholakali sihamba nzima masiseplumbe sihamba nzima masisiya kobulawayo obulawayo ke kunzima ngoba sichapha umfula sisiya etsholotsho kube kanjalo lasezikolo lapha kuphalisenzima ababalisi bagcina bengabi nomkhandla nokuthi beqhatshwe endaweni yentambana isikolo sethu sitsha sisafuna ulwazi olukhulu kakhulu ababalisi abafundileyo abahamba imango kodwa ngenxa yemota engatholakaliyo kuba nzima babuya bebuye behambe sigcina abantu abethu bengasisela kufunda okutheni ngoba mali abo bekhona ngapha bale mizi yabo abaningi bahlala kobulawayo ma sebethe babizwa usemele adinge lo umuntu omphelekezela esiya phetsheya etsholotsho 12 kilometers ma usuke entambana usuke ulanda umgwaqo wasetsholotsho
umnumzana Mpumelelo Ngwenya uthi sokulesikhathi eside bebhakane lo hlupho lokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu
entambana village le problem e-transport okweminyaka engama kuba 16-17 asiyitholi impela ongakuthi siphezu kwendlela ukuthi sizame ukuthi singathola amabhasi noma any transport nje yabi iqualify ukuthi ingangena emgwaqweni lo ikwazi ukuthi sincedise plum trees nezidingo zakhona asikwanisi ukufika lawayo asikwanisi ukufika. So u-councillors uyazama impela ngayo yonke indlela but isimo senesesikiso ikakhulu sesiyenza ukuthi vele i-transport noma singabe sithi ayidingi ithole ukuthi usizo lwethu luba sekudingi. So iningi lethu vele sukigivaphile ukuthi khonapho la sesisuke sihambe khona meva ko 2 to 3 hours usiyadinga i-transport sesivele sibenefitha lapho. So yiyo into ekhona esihlupha phela kakhulu endaweni naleli. So angazi ukuthi nathi kwabanye abaphambili nabo mangabe noma beza lezikhalazo zethu bangazama ukusinikeza amandla ukuthi singancenga sithini noma singazama singena kuphi iminyango.
Okwalamhla simalapha-ke kwezemaphandleni sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo sile nhlanganiso ye-Habakkuk Trust. Singangangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabanye abantu abatshengisele emigwaqweni kwele Ethiopia namhla besola indlela elemelika lamanye amazwe angenela ngayo kulokhu okwenzakala esabelweni seDigray okubulawa khona abantu mahlayana libutho elidinga abathi ngabahlamuki. Soke isikhathi sezamasiko.
Sinana masiko wesenzi bomandla lobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili ngodaba lwamankazana asezibika emajaheni ikakhulu enkundleni zokuxhumana. Sixoxa lonkosazana Sikhathele Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo Manyathi.
Kunjani balaleli lonke abestudio 7? Intombi ezikwenzayo enkundleni zokuxhumana uba friendly abe yabelokhe layikha ngabahathi. Nxa ijahambele ngafaka noma yipicture noma yicomment la commenta abelokhu efaka ama-heart abelokhu embingelela as make sure ukuthi uba friendly nomuntu lwana apha until baze bagcine besiya ku-inbox bagcine besiya kuwhatsapp. Uthando soluqalisile khona phana sebeqalisile ukuthandana ngoba eqinisweni sonke sikwaziwe ukuthi umuntu omunye lomunye uyadinga ukuba lo muntu axoxa laye. So nxa ebona lo otshone ebhizi kwesinye isikhathi abanye bayatesta lebusuku uyaposta phakathi kobusuku kumbe kusegroupini lapho ehlangane khona aposte phakathi kobusuku maybe ngo-12 kumbe ngasikhathi bani athole ukuthi wena uoni e-online lawe ngaleso sikhathi liyaxoxa. Kakhulu kakhulu bakwenzela ebusuku okwinto kwabo babamba kakhulu ebusuku khonaphana bazithiya kakhulu ebusuku bayakwazi ukuthi oyedwa ngaleso sikhathi noma ngaphosta ngo-3 noma ngaphosta ngo-1 noma ngaphosta ngo-2 ebusuku bayaqoqa from kupost epostiweyo baze baye ku-inbox baphume ku-inbox baye kuwhatsapp kangithi kutshengisa ukuthi umuntu free. But manje labo ababe belabanye kangithi ulalo bambi ifoni ebusuku. So yikho okwenziwa ngosisi labo bhuti ebusuku laphana bahlanganiswa ngama-post abawayenza phakathi kobusuku.
Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nkululeko Gubala Ndamathe laye oyingcwethi kwezamasiko esintu.
Ngibingelele abalaleli emagumbini amanomhlaba. Siyayizwa indaba yabodadewethu manje asebethi bena bayazibika. Ekadeni bekuzila bekuhlabisa amahloni ukuthi uze kuthiwa intombazana ikhombise ijaha bekuyangisa kuhlabisa amahloni lalo umfana besimhleka. Kodwa manje akusekho lokhu manje njengoba uhulumeni siwafaka ama-50-50 ama-rights sonke sesiyalingana. Unganaka manje amajaha manje kawasafani nakudala ngoba manje itsokwafika le nto leya bathi i-technology. Siyasilela thina besilisa manje ngendaba le yamafoni. So kusho ukuthi nxa engalafoni-ke kasakhonjiswa-ke makunjalo. So yikho dadewethu-ke sebethi manje-ke bona ngcono bezibike. Mina ngiliboni iphutha kodadewethu uma bezibika bezikhombisela amajaha. Amajaha manje sesebenzisa khona ukuthi umuntu eqale ethole ifoni number. Ma ngalathi ifoni number kutsho intombazana leyo siyahlala injalo iyaba ngumjandevu nje ingaphindi ikhonje ingatholi ijaha. So leyo ntombazana sokukhuza ukuthi yona izikhombisele. So balelungelo dadewethu ukuthi basikhombise. Angibasoli kakhulu mina ngendaba yokukhombisa.
Sima lapha kuhlelo lwethu lolamhlanje. kasihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko
ongakusenziwemanjengakhangela
ubaba
mkhulu
babe lobo logogo.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane njalo bazalwa ngabathandekayo. Siqhubekela phambili ngendaba yethu yakuleyana iviki lapho esabala khona izenzo zabapostoli sokuqala, sabala indima ezimbili u-4 lo-8. Ukuze sikhumbuzane sizathi njengokuphangisa sibale njalo kufundeka kanje. Verse 4, kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki iJerusalema kodwa nihlalile isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8, kodwa nizakwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezu kwenu, nibe ngofazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Namhlanje ke ilizwi lethu ngithanda ukubana ke siphume phakathi kwezimuli sikhangele ezigabeni lapho esihleli khona. Lapho esihlezi khona kulobukhokheli obuningi labantu abaningi abajiyeneyo. Lapho sesivelela khona phambili ingabe kusemsebenzini silabo abasikhangele abasiphetheyo, ingabe kusemasontweni sila amagosi abafundisi abavangeli, ingabe yini amabhishobu abasikhangelele umsebenzi webandla iJerusalema ke lalo lapha khona silabo kansila esihlala labo ezigabeni zethu. Sisuke lapho sila amalungu ephalamende ngoba labo balomlando omkhulu wokubana babe ngofakazi ukuthi izinto zihamba kahle. Sisuke lapho silabo mphathi ntambo bakahulumende kanye lazo ezinye izikhulu zikahulumende. Izwi lithi yiloo laloo kahlale endaweni akuyo ayiphiwe nguNkulunkulu enze okuqondileyo kube nobufakazi. Ngakube ubufakazi obakhayo, ubufakazi obuzwakalayo, ubufakazi obubambekayo, kungabi ubufakazi bamanga bokubandlululana obokuqophana obokukhangelelana phansi. Yenza into eqondileyo, yekela kwenza into engayisiyo. Ngakube ngabantu abakhulumayo ukuthi wenza kuhle izinto ozenzayo, ukhuluma kuhle xa uvula umlomo wakho, ungasuki uye eJudiya, ungasuki uye eSamaria uye ukukhuluma izinto ezingayisizo. Njengalokhu esihlangana la kukusa kwamalanga, umhlaba siwonakele, abantu sebethengisa ngeqiniso, abantu kabasathembakali. Lanxa belezikhundla ezinkulu bekholisa ukubizwa amagama aqatha phezulu, kodwa ubufakazi mhlawumbe buyabaphika khona eJerusalema, bangayabuka eJudiya bayebuka eSamaria, kodwa lapha abahlala khona kubolile. Ubufakazi bukhomba inkohlakalo lokuzenzisa lobukhwaba lokuphanga izinto bengabelani labanye. IJerusalema lelo ohlala kulo liyakhonona, yikho lanxa usedlula kwesinye isikhathi nxa uyilokhu enguqambileyo, lanxa nje uyisakhamuzi, lanxa uyini, ubufakazi kabutshengiseli ukuthi iJerusalema lakho liqondile. Lungisa iJerusalema, uhlale kuhle labanye abantu. Ngithi awukhathaleli ukuthi ungubani, ungaba ngukhansila, ungaba ngusobhuku, ungaba induna, ungaba umkhonto welizwe, banale qiniso eJerusalema lakho lelo liphiweyo ukubana uhlale kulo, ulungise izinto zingazizonakala ngoba amandla kuwe lokwenza ububi kukuwe, ngoba amandla okukhetha ulawo. Kodwa lelo Jerusalema ohlala kulo, osebenzela kulo, abakukhangele khona ukusa kwamalanga bayakubona. Yekela uye eJudiya ungakalungise eJerusalema, yekela uye eSamaria ungakalungise eJerusalema. Unkulunkulu asinika amandla lothando, siqalise lapho esikhona eJerusalema singakayi ngaphandle. Asikhulekeni baba Thixo engcwele, sicela ukubana usithengise amandla eJerusalema leli sukulo ngokushiyana kwethu, senze okuhle okuyaba yibufakazi bempilo zethu ukuzamukalela phambi kobuso bakho. Amen.
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Ngalitshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Gove. Namhla kuhlelo silothando Gwinji owenhlanganiso ye-African Union Youth Envoy kanye lobutholezwi Khosinyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe. Sihlolisisa udaba lokuthi abakumsebenzi wezemidlalo badlala indima eqakathekile okungakanani nxa sesikhangela indaba zokuthuthukisa eleZimbabwe. Asizweni umbono kaThando. Thando, ngiyakwamukela kuhlelo. Ngeviki edlule lapho ube phawula ukusemthethweni istatue esika Mbuyane Handa ngosuku lweAfrica Day, sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende uzasebenza gadalala ukubona ukuthi abakumsebenzi wezemidlalo balakho ukuziphilisa ngomsebenzi wabo. Sibone njalo inhlanganiso ye-African Union ithakazelela abakumsebenzi wezemidlalo besithi badlala indima eqakathekile kakhulu ukuthuthukisa izwe kazi le-Africa. Ukubona njani lokho?
Salibona, ngiyabonga ukuba kuhlelo lamhla. Kuyinto enhle kakhulu ngoba njengama-Afrika i-art yinto eseduze kwethu lembali enyenhle kakhulu ukuthi singazama ukuyibuyelela, sizame ukuthola okuhle khona utyani kwakuvele kukhoneka emandulo sithi ukukuletha phambili. Indlela encedwa yi-art le-culture, i-heritage naleyana ukuthi sizame ukubuyela ebuntwini bethu ngoba ubuntu bethu I think yibo obusenza sibe ngama-Afrika, yibo njalo sithuthukisa nxa singabuyela kimi.
Ubona ngani abaku-arts and culture sector bayahlonitshwa na kwele Zimbabwe, njalo kukhona okwenziwa nguhulumende na ukubathuthukisa?
Unfortunately eZimbabwe kungakunzima mbijana. Singakhanyela i-art industry yethu esilayo ilomsebenzi omkhulu ukusekela intuthuko yesizwe. Singakhanyela amasophi awe South Africa generations labo bani bani. Ngamasophi ayenza imali, sikhanyela amamuvi eNigeria sebeyenza imali, sebeletha something kumnotho wamazwe abo. Kodwa thina eZimbabwe ungani sisahlehlela emuva mbijana. And labahlabeleli bethu labo batshona bekhala lapho kunengxoxo eziphathelane loZulu eziphathelane selwane lesizwe. Bake bebekhona ama-artists but bethi bekhona bafika basinike i-entertainment kuphela, bangabi yingxenye yama-conversations wona lawa ayabesenziwa. Kodwa yibo kumele ukuthi nga siwathembile ukuthi baza-reach out to ama-communities lathi esehluleka uku-reach out to kuwo.
Hayi, siyabonga Thando. Butholezi, ngena kuhlelo, yini umbono wakho?
Michael, bengithuba lelo ngiphele wona. Ngamafitshane kuningi okusamele kwenziwe. Kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe nguhulumende ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19. Abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko kwazithole bengasela nzuzo. Uhulumende ukubona kubalulekile ukuthi hayi kabancedise. Ye, sesingaphikisana ukuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli. Kodwa khona kuyana nje ukuthi bacatshangwa kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili phosa kuzawo lo tshintsho olubambekayo. But uhlupho lukhona kakhulu nje phakathi kwabantu baseZimbabwe. Into le esithi intellectual property ngani ngabantu abayihloniphi ngabayizwisisi. Bayayithanda imidlalo yama-artist kodwa ukuthi babe lentshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokho kusasilela. Ngikhuluma nje ngiseSouth Africa, okungikhuthazayo ngelizwe laseSouth Africa ukuthi hayi at least ama-artist ayenelisa lapha lalaphayana ukuthi imidlalo yabo bayikhiphayo, imiculo yabo abantu bayayithenga ngokufaneleyo, imali yabo bayithole. So ngiyakhuthaza kakhulu layo umphakathi kwele Zimbabwe ukuthi hayi bantu basihlonipheni imisebenzi yama-artist, imisebenzi yabo baphila ngakho, singaphongi ukopa nje ngendlela engekho emthethweni.
Hayi, siyabonga ngamazwi akho Butholezi. Isikhathi yiso esedliwe nguMangoyi. Sithanda ukubonga uButholezi Khosinyathi loThando Gwinji ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni nohlelo lwanamhlanje. Zulukandaba olivalisayo ngenjabulo, igama nguMike Gove. Bye bye.
Namhla kulomdlalo wokugcina owe-Basketball Africa League Finals okungqingelana khona iqembu leZamalek le-US Monastir lakwele-Tunisia. Bekulamaqembu alijumi lambili 12 abengqingelana emidlalweni le eKigali kwele-Rwanda. Singagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele vesilazo. Abanye abantu eKwekwe bathi kuyabasinda ukuhlala ezindlini ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa, Gibbs Duke.